Hayi, umuntu wayehlanganisa abantu bonke njalo umuntu obele report clean politically and then socially, umuntu obehlezi kuhle nabantu njalo umuntu lwana bemela iqiniso ngomuntu angasoze khona umuntu ebesesithi bengizisomela kodwa ekhuluma iqiniso lakhe lonke liphelelele. Yi-right hand engajoshwa Nkomo, inkambi eziningi zivulwe ugwakuka ehamba nenkomo, inkambi eziningi ziyamasa ugwakuka oku kwi-historically ending ne-information ayehambisa kulezo zinkamba. Ugwakuka ngumuntu nzelwana ongazenga belelizo lokuzigaja kumbe lokukhuluma ngezinto ezinto kumbe lokugaga kodwa ngomunye umuntu owasebenza kakhulu kuzapho lakuzitra kakhulu kakhulu iyayi-right hand kajoshwa Nkomo yena liyazi. Hhayi, kungemva kwenti ngumuntu wahlanza into ezihlalele njengehistoriyeni engumuntu osebenza into zezapho kuphela kumbe ezempolopolo kumbe weke u-advisor wazingelela njalo nemisebenzi yakhe very professionally savenge nokomunye kuyimisebenzi lokho kuthethele.
Ye, kungabe kuyiso lesi sizathu ukuthi sibone iziphathamandla zebandla lezanu p f zithe gwaqa zimvalelisa, sabona labanye ababengominista abagoqela umnumzana Nicholas Gotshe labo bezomvalelisa.
Kakhulu kakhulu umuntu bengeladenki ngomuntu njalo wazi le yihistory yonke ezapho lalapho yaqalisele khona lokuthi zani yafunywa njani ukwazi kuhle kumumethu ngebhuku lakhe liyakusho konke khona lokho njalo ngumuntu lwana ongazengebe yinsisa abathala ngomuntu wayethanda ukubambanisa nje ihlanganisa abantu ngomuntu nje omsula nje oqondileyo emele iqiniso very senior kwamanye ama-politicians very very senior kodwa wayengazitshengiseli laphana nalaphana.